sivika ukuthi umnumzana Moyo usesukile ukuba lilunga le Movement for Democratic Change. Ukuthi siya ngaphi usaza, hayi sizalitshela ngokuya kwesikhathi. Kodwa okumele ube kwazi ukuthi hayi aziyi kuZANU-PF, aziyi ku-NPF, aziyi kuMjuru. Kodwa uMoyo uzabe lokhu ephatheka kwezombangazwe, ikakhulu ekhangele isigaba sakithi saseMandebeleni.
Ye, kulabantu abazakhuluma bathi nxa sokunje ungabona indoda zibaleka iyabe sitshaya lovalo sisesaba njalo sincikaza wena ubona ngani abantu abasoze betsho njalo nxa sokukhangele kona?
Hayi, ukwesaba asingeke sikubale ngoba ungabona uMoyo ucine ukuphatheka inhlelo ze-MDC kuze kubuye labo ababizwa kuthiwa ngama-Vanguard iziqhiwe ezasuka zivela eHarare zizotshaya inkokheli ngapha kobulawayo. So sukela mhla ka-28 July 2017 uLovemore Moyo ubengasaphatheki kundaba ezikhangelane le-MDC ngoba ubengasakuboni isisusa sokuthi angabe senzani lapho kulokundlakundlaku ukuqhiwa okunjalo. Kodwa hhayi okwesaba akesabi, naye akesabi ngoba uzabe lokhu ephatheka enhlelweni zombangazwe encedisa isitshaba sasezansi yezimbabwe.
Singathi-ke sizwa abanye besithi uya kubandla likaMjuru, kambe asiyoqiniso khonokho?
Hhayi, lawa ngamanga aluhlaza tshoko. Asikaze naye kakazi akhulume naye uMjuru ngaphandle kokuthi nxa wamgcina isikhathi yena esazongu-speaker wedalela ephalamende.
Nxa sesikhangela futhi bakhona abanye abathi ngokuya ukuthi uyenzani uMoyo, kukhanya ngazani-ke khonokho-ke ukuphatheka kwakhe kwezombusazwe ngabe sekuphelile?
Hhayi, akuphelanga. Ukuphatheka kwezombangazwe lombusazwe akutsho ukuthi umele uhlale usemabandleni lawa abizwa kuthiwa ngama-nationalist parties. Kumbe khona esizakwenza okuzancedisa ilizwe lezimbabwe, sizaqhubeka sikuzimpolitiki. Kodwa hhayi, singaphandle kwe-ZANU-PF, singaphandle kwe-MDC, singaphandle kwe-NPP, singaphandle kwamanye nje wonke lawa mabandla akhona.
Ye, sizwe abanye njalo bebhala lapha-ke ebulenjini bokuzilibazisa kuFacebook besithi babona ngazani uMoyo uya kuZANU ngoba wathatha umuntu ongazani ulobudlelwano labantu abakuZANU-PF. Kambe ungathi ningakhonoko?
Lokho ngiza kubeka ngesikhiwa mfowethu. We are not going to dignify that nonsense with a response.
Ye, kuphindela ngesintu khonapho-ke.
Lokho mfowethu kungamanga aluhlaza, akudingi ukuthi sikunike isisinde ngokuphendula. Kambe bangaki abalezihlobo ezikuZANU, bangaki abalabantwana bakuZANU? Ipolitiki ifana lebhora, uyakhetha i-team ofuna ukuyisekela. Ukuthi ngoba umntwana akudlalela i-Dynamos uzamele wena uyisapote, wena uvele ufuna ukukhetha i-Highlanders, akukho lokhu ngamanga lawo mfowethu.